sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Vuka njani mthokozo omuhle siyalamukela kumsakazo we-Studio 7 namhla ngolwesithathu mhla zintathu kuNtulikazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, bayakhala abantu abalabazali ababulawa yikukurawundi abahluleka ukuthola incwadi zokuzalwa.
Baningi abantwana lapha e-Quarries labo abantu abangalazi isithupha. Abantu bayathibilika kakhulu okwenza ukuthi umuntu asine aswele umuntu ozamfakazela ukuthi athole lezo ncwadi.
UZulu ukhuthazwa ukuthi ahloniphe imisebenzi kamoyi uJoshua Mqabuko Nkomo.
Abantu sinomlando ukuthi sigcwalise khona okuyibo Nkomo abakulwelayo.
Siqhubekela phambili sixoxa labalimi eZimbabwe.
Ngake ngasebenza ebutho kwesikhathi eside lapho ngaqalisa khona ukuhanda inkomo.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ixolisa uZulu ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors kumncintiswano we-AFCON.
Siyaxolisa kuZulu wonke, siyaxolisa bonke abalandeli bemdlalo wenguqu, sithi sizaphenduka ekhaya silungise lapho kapha manzi yakhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abanengi batshela ikhomishini ebona ngamalungelo oluntu ukuthi iKukurawundi yatshiya abanye babo emathebeleleni enkabazwe benganelisi ukuthola ingwalo zokuzalwa ama-birth certificates lokunye okufanayo. Lokhu kuvele emhlanganweni owenzelwe eLupane yiZimbabwe Human Rights Commission lapho obekulezinduna abamele inhlangothi zikahulumende, amakansela abamele inhlanganiso ezizimele zodwa lezakhamizi. Abakhala ngencwadi lezi bathi kunzima ukuthola ama-birth certificates nxa umuntu wafelwa ngabazali lezihlobo ezabulawa iKukurawundi. Kukhangelelwe ukuthi kuza kwenziwa umhlangano omkhulu ngeviki ezayo eZimbabwe owokuhlolisisa uhlupho lolu. Uhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane.
Umuntu ukuze athole isithupha kumbe i-birth certificate kuyabe kumele ukuthi abe labazali abazamfakazela ukuthi lowu ngumzibanyabanyana wami, umntanami kumbe kuyini. So khonokuyana abantu abalabazali abatshonayo kuyabatshaya kakhulu ukuze bethole izincwadi zemizi.
Nxa umuntu engelazo izincwadi lezi okwenzakala kuye kuyini?
Kuba nzima kakhulu uMthembu. Asithi umntwana uyafunda esikolo kulezi khathi lapho kuyabe kufunakala ukuthi khona kube lencwadi zakhe zokuzalwa, ikakhulu nxa kubhalwa imihloliso enjengabo grade 7. Kuyafunakala izinto ezinjengabo birth entry numbers ukwenzela ukuthi isithupha sakhe lesiyana sezifundo kuhambisane lento ebhalwe ngathi ku-birth certificate. Kuyayenza kakhulu ukuthi umntwana ebe disadvantaged engasayenzi izinto zakhe ngendlela ehlelekileyo. Kube sekusithi-ke umuntu okhulileyo nxa kuyukuthi kulowo msebenzi ufunakala umuntu osebenzayo uyaqhatshwa, isithupha yisho into ehamba phambili. So nxa ungelakho kuba nzima ukuthi ungene elayinini yokuthi uqhatshwe.
Singathi-ke khonapho endaweni lapho khona kulabantu abaningi kanganani abangakutholanga konke lokho?
Baningi abantwana lapha e-Quarries labo abantu abangalazi izithupha labo sibili abantu abane-problem zenezo ezinjalo. Okokuthi kwesinye isikhathi kuyafika ama-mobile registration ngemva kwesikhathi nxa kusenziwa imikhankaso le yamavoti. Uthole ukuthi abantu bayathibilika kakhulu okwenza ukuthi umuntu agcine aswele umuntu ozamfakazela ukuthi athole lezo ncwadi.
Ye, bagcina besenzana abantu abanjalo?
Uyadinga izihlobo, ugada amabhasi, uhambe imango lemango uzame ukudinga izihlobo ezizakufakazela ngoba kuyabe sekumele ukuthi uqalise ukwenza into ezinganithwasi usenza isitsoti phakathi. So vele uthwala nzima kakhulu ngoba bakhona abanye abantu ababe buya kwezinye indawo njengokuthi umuntu usuka kwenye indawo ubuye ngomendo. So kuyamele ukuthi agade amabhasi abuyele khona lapho asuka khona kibo azalelwa khona ayezame ukudinga izihlobo ngomkhono mile okhona umuntu wenkosi imali uzabe izathetha ngayo.
Umnumzana Thembelani Moyo uhlala eLupane esabelweni seMathebeleni North. Sixoxela esemzini wakhe eLupane. Umnumzana Bengisayi Mukutiri unobhala weCommission yeHuman Rights Commission uthi kumele abantu bakhululeke nxa bekhuluma ngokwenziwa iGugurahundi. UZulu weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi ahloniphe imisebenzi kamuyi uJoshua Mkabu Konyongo Lokomo, wabhubha ngontulikazi ngomnyaka ka-1999 engumsekeli kamongameli. Abalandeli bebandla elibusayo labaphikisayo bathi kuqakathekile ukuthi kukhunjulwe imisebenzi kaNkomo owayelesifo semvukuzane. Bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ukhanye ngani siwakhohlwa ngokwenziwa nguNkomo njengoba kungela micimbi ekhanyayo yokukhumbula uNkomo ngontulikazi mnyaka yonke. Umnumzana Philip Gawule ngomunye wabalandeli bebandla leZANU-PF othi kumele kuqakathekiswe imisebenzi kaNkomo ikakhulu okwamanje uZulu ebhekane nenhlupho ezingapheliyo.
I-anniversary kababa uNkomo leyi iza nesikhathi esiqakathekile kakhulu empilweni zabantu, ikakhulu elizweni lethu eZimbabwe, njengoba kathesi abantu begala lolo dubo olukhulu kangaka. Onkomo bahamba beloku bengazange bebone inhlalakahle benjibo abayilwelayo nokukhululeka kwabantu bakibo. So kulilanga liqakathekile kakhulu sikhumbula uNkomo ngalesi sikhathi esinjengalesi, ikakhulu abantu bephakathi kodubolo njengalolu angani ilizwe lisesele phakathi kobunzima kakhulu esiphakathi kwabo, ikakhulu sithuma embusweni lo obukhona lo mbuso wabo mgazi.
Ye, singathi abantu abaningi bakhonona sibili bathi okwalwe ayisikho khonokho okwenzakala kwele Zimbabwe, ungathi nangakhonokho?
UNkomo wahamba sibili eyindoda engathi enhliziyo yakhe sibili kalalanga kuhle uNkomo ngesikhathi, ngoba ngesikhathi laphana wayephuma phakathi kobunzima kakhulu, ubunzima owahlanganisa isikhathi esibi lesana sanjulayo sokubulawa kwabantu. Kwaze kubuya futhi isikhathi sengisana esho ukuthi uNkomo waze wagcina esencenga ukuthi abantu babekubambele ku-unity, babengafuni nabanye abantu, kodwa uNkomo walwisa kakhulu waze wakuthola khonokho kwaba lokuthulela izweni ngokunye kwakhona. Kodwa ihlala kahle yabantu ufe engayibonanga uNkomo, nakathi ezileqiniso ngumuntu owokuthi lalapho alele khona abantu silomlando ukuthi sigcwalise khonokho yibo uNkomo abakulwelayo.
Ye, sizwa abanye abantu besithi nga kwenziwa usuku lolu lube yilokho kuthiwa yi-national holiday, kube likhefu sibili eliqakathekileyo, wena uthatha njani khona?
Mina ngithi abantu laba beZimbabwe kwesinye isikhathi bayaphambanisa, ngoba bathatha uNkomo umuntu ohloniphe uNkomo sesikhulumiso bonke abantu, uNkomo ufaza Zimbabwe lwana, asho muntu omncane lwana, umuntu gipsi nguye umuntu kuthiwa walwela ukukhula ilizwe leli, nguye wakhokelayo. Ngiyamangala bathatha omgabe laba sebebanike ilanga lokuthi i-birthday kamgabe ilanga le-holiday. Umuntu ome into yokuqala emele ihlonitshwe ilanga uNkomo alala ngalo, ilanga uNkomo alala ngayo, yilo limele libe ilisuku lokuthi abantu bayaphumula, kube yi-holiday, kube nesikhumbuzo esikhulu kwavelele ahlonitshwe ngaye, hhayi khona ukuthi i-birthday yabomgabe leyi kuza ngemuva lokho kuye lokho.
Kuvinjwa kuyini ukuthi kwenziwe khonokho baba Gawule?
Kuvinjwa uza kuqondisa, ngoba kathesi ngikhuluma nginje nje aliyanenzelela umhlangano lo bekhona lo wezinduna ehlangana nezinduna besithi hayi akukhulunywe sini upresidentana labo ngodaba lokugurawundi. Kunjalo kuthithi bakungenziwa khonoku kulungisa udaba lokugurawundi, lelanga uNkomo alala ngalo leli limele lihlonitshwe, kube ilanga sile abantu abalukhangelayo kalihloniphe ilanga, libe lilanga ikhulu kakhulu empilweni zabantu.
Umnumzana Philip Gawule wayemela iTsholotsho edala lephalamende. Sixoxelaye ekobulawayo. Nanku kwethulwe ngamaphephandaba kweleZimbabwe ngamafitshane. Uhulumende weZimbabwe usethule imithetho evimba ukuthi izisebenzi zikahulumende zingahambi emazweni namakhosikazi kumbe amadoda abo kusetshenziswa imali yelizwe. Lokhu kwethulwe liphephandaba leHerald. Iphephandaba leChronicle libika ukuthi iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission isiphiwe amandla okubopha abantu abacatshangelwa ukuthi benza ubukhohlakali.
Ngibele phezu kwethuna yaba kunkomo fathi zonke lezi zinto izinto ezihlolayo ezilethela isizwe ubunyama. Ngeke sibe isizwe sibe nenhlathi abantu besenza njalo. Khonkwana kubonisa ukungahloniphani kwabantu siyisizwe kutabantu abantwana bagivela phezulu kwethuna into esintwini kuyazi givela phezulu kwethuna nomuntu omdala okangojoshua umqabuku ukho kuyazila kakhulu ngifana yiko okubonisayo ukuthi bona kulekuningi okunye okwenzakalayo okubangela ukuthi sizwe sibe sokuzimene sikiyibo khona isizwe sibe nomnyama sibe nebhaji inxa yezenzo ezinjalo into ezinjalo kumele siqede abantwana abantu kumele bahlale phansi abantwana bafundiswe kuhloniphane kungakhethelekile ukuthi ngumhlobo bani linambiyo litonga umhlobo bani sihloniphane sibonane njengamazimbabwe konkhwana kuzasenza sibe nenhlanhla okonke esikwenzayo siphumelele ngoba asomahora zodwa angenzi kahle yonke into nje vele edobhinini esitalini because ebaneni isitali ayenzi kahle socialist ayivele ayiphumelele ngakho kudingakala abantu bahlale phansi babonisane kube khona ukukhulumisana kube khona ukuhloniphana kuzalenza unkulunkulu lasikha iyabonda singabantu kuphela siyadeserva nathi ukuphila impilo e-right deserva nathi ukuwina nathi sibe nokuhlonisha abanye abantu
ngaphasi lodubo sanibonani balaleli ibizo lami ngu-Isibanda silodubo olukhulu sibilila ngoba umuntu okhizayo iPetro siyamazi sonke njalo laye uyazazi nguye okumele aqala ayehlise intengo yePetro ukuze zonke izinto ziyehle xa engayehlisi zonke izinto ziyabe loko zilimaza thina abangela lutho ngiyabonga
lijani basakazi kwi-Studio 7 igama ngu-Caroline Moyo hayi mina ngiyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhleli wenzayo esengithi mina esh hayi kunzima impilo esiphila kiyo these days as noma ungaphandle kwelizwe uthi uyacabanga ukuthi khona into eyenzakalayo elizweni kunzima kakhulu kunzima sure kodwa kukho konke ngibonga nje kuphela ukuthi khona hhayi liyasiphakela ukudla kwendlebe noma singaphandle sikhatshana kangaka kodwa siyazithola izindaba siyakuthola ukwazi ukuthi kwenzakalani ekhaya ngiyabonga kakhulu
ye mthakazi kendaba linjani lonke emahlabezulu hhayi vele bekungeke kuyekele ukuthi imtenge ikhuphuke bona bafuna ukufananisa inkomo yomdaka le nkomo ephilayo ngeke kuze kwenzeke lokhu vele sikulindele ukuthi kusezakhuphuka kakhulu ngoba le mali abayifakayo asomali kufanele bafake imali hhayi le nto abayifakayo amariyariya la kufanele bafake imali ezwayo eyimali uqobo lwayo hhayi lokhu bhondi labo leli lama-RTGS abo lokhu okungathengiwe kwamanye amazwe bayowodapha abantu ngoba ilizwe lilanto amafemu wonke savala so into zimanufacturwa ngaphandle kufuneka imali yangaphandle uyayitshintsha ngapha kula muntu ofuna le mali
yebo linjani laba vele sebehle babulala wesi bona babekhiphi usabecawani balungise but kubulala wesi akusela nto abangayenzi sebehlulekile vele sokuzikhanyela
Salibonani ngapho ngase-Studio 7 mina ngikhuluma lani ngise-Cape Town ekhaya ngisuka eZimbabwe ngihlala koBulawayo besicela kakhulu bangalathi lingasinika izindaba ngolimi lwesiNdebele ukuthi lathi sibekwazi okwenzakalayo ngaselizweni lethu kakhulu siyathola ezikhuluma isishona qha siyasizwa kodwa okunye kuyaseka sicela lingasithumezela lathi esikhulu esikhuluma ngesiNdebele
salibonani balaleli lo ngusihlangusihle mina ngithanda ukubonga iqhaza elidlalwe izinduna zemathebeleleni le-Midlands ezinikeze upresident Mnangagwa idokhumenti le abamphe yona such a comprehensive document ekhuluma ngezinkinga zabantu bemathebelelendi ne-Midlands kusobala kuye wonke umuntu osemathebelelendi ukuthi uzivuse asikamtholi 1980 iqiniso nxa lingabe likhulunywa uzivuso watholwa ngamashona abantu bemathebelelendi le-Midlands bancindezelwa kusukisela ngo-1980 kuze kube manje
ye laba ke kade kungabalaleli be Studio 7 kulapha ke kade bese thulo kunengi uhambelana lova kubhekane lakho sikhangele ke ezenzakala emazweni ngamafitshane lapho ke abantu abakhuluma kuzokuzwele nasikhangela ke kunoko kwenzakalayo izibhepheli ezifika amathumi amane ziphile wathi ezifika phose ikhulu zalimala kuze kubhonjwe indawo lapho ezivalelwe khona kwele Libya izolo ntambama umongameli Donald Trump wakwele Melika ukhangelelwe ukuthi lo nyaka uzakhokhela umkhosi wokunanza usuku lukazibuse ngokuvezela uzulu izikhali ezisetshenziswa libutho lokunye okutshiyeneyo indizamtshina ebizwa ngokuthi yi-Dragonfly esetshenziswa yi-NASA kwele Melika ikhangelelwe ukuthi izahlolisisa okumunyetwe yinyanga ebizwa ngokuthi yi-Titan ukukhanya ifanana iqathu lomhlaba lo esihlala kuwo kubekela phambili sikhuluma labalimi abatshiyeneyo kwele Zimbabwe namhla sixoxa lonkosikazi Sithabiso Masina
linjani Ntombendala
ikhona baba singabuza lini ngizalwa ematopo
ye kunjani ematopo khona
hayi yona indawo enhle sibili kodwa nje la nxa sikuridin 5 ile drought
ye akusitshele ukuthi wena wenzani ozokulima la
ezokulima mina ngithanda kakhulu ukulima inkomo ngake ngasebenza ebutho kwesikhathi eside lapho ngaqalisa khona ukuthanda inkomo ngithe lanxa sengishiye umsebenzi ngaqhubeka ngithanda inkomo ngithe ngayithengisa njalo eziningi ngifake esifayeni
okwamanje sibili singathi ibhizinisi yakho vele ngiyenkomo
ngiyenkomo
wenza njani akutshela abantu ukuthi wenza njani mama
ngahamba ngathatha iloan e-agribank kusase US dollar laphana asengathatha nje ngaqalisa nge-4,000 ngilokhu ngithenga ngithengisa eziningi ngibeke esifayeni ngingabona ngindawo enhle ngilomlaga e-Fortrickson ngiphothele khona ngilomlaga e-Fountain ngiphothele khona ngilomlaga enyama endlovu ngiphothele khona ngingadobha ngiphothele kodwa ubuningi ngithenga ngithengisa
wawu le mlaga eminingi lokhu ikhona imlaga leyo
lokhu ikhona
isebenza njani imlaga akubatshela abantu
emlageni lapha ngingafika ngibe le nkomo ngiyaziyekela zizale zikho lapho mbese ngidinga nje umfana engizabe ngimholise ehlala khonapho nxa zizala lami ngiyethatha-ke ngithengise khathesi nge ngabrida lomunye ubaba obrida amadrama ubaba undlovu ngithole inkunzi enhle sibili kakhulu lami esengiyithengisile ngi-$600
emlageni
ukuthekuda osori baba kusaseyina kodwa kangakuwini kusamunya kunina khona kule 3 months khathesi
so umuntu sehle wakuthenga kunjani
sehle wakuthenga khonapha sehle ngazela imali yami senzelela ukuthi December thatha inkomo yakhe ngiyikhipha kunina la thatha inkomo yakhe
ye so siyakuzwa kakhulu singathi-ke nxa udinga-ke umlaga udinga
amahle okungakanani bese ngikhangela nokuthi amanzi ka-ashuphi okungakanani njalo ungabi indawo ekhathana kakhulu engizaphuza ukuyakhangela isifuyo khona ngale
singathi inkomo ziningi kathesi zingaba zinengakanani
hhayi khathesi ngabe sendlalela ku-107
khanya sibili umxeqo
phosambalele kubobaba la nxa ngingumama
ye so singathi kodwa-ke nxa sikhangela-ke impilo yakho ngezokufuya injani
hhayi ngibona ngibhalansile ekufuyeni ngoba lakhona sedorobheni hhayi angiyilayisi ayingihluphi kangako ngenxa yakhonokho ukuthi ehambe ngene esifayeni nxa sokuhlupha ngapha isikhulu sethu zabantwana inkomo ziyabhalansisa kakhulu empilweni
ye manje njengoba-ke kungasathengiswa nge-United States dollar so lizithengisa njani manje
i-United States dollar ibhalwe I think it was Wednesday. So akukabe siyekhulumisana lohulumende sicele ukuthi hayi angakafike yini grace period yoku-adjusta akukasikhami kangako ngoba kusaseyinto engakabi lefisi nxa singazama ukuthi sikhulumisane laye kwehlule lapho sesizabona khona ukuthi yenza njani kusho ukuthi ngezinye indlela sibuyela ku-black market yona leyani yokuthi ngayithengisa inkomo ngiye ku-black market siyazidinga i-foreign currency
kungabe kuyabe sekukhama sibili lokho
kuyabe sekusikhama kakhulu singazange sibhadale ngebhondi le sibhadala nge-US dollar ku-black market mina lawe nxa sithengiselana
hayi siyakuzwa kakhulu ye siyakuzwa kakhulu mama kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye ngamafitshane nje khonapho imzuzwana valelisa abalaleli ma
hayi ngiyabonga sibili balaleli ngicela omama lingazikhangeleli phansi lithuba lenu lokukhuphuka hambanini emabhenki lithathe imali ngezibindi lisebenze impilo ikhona ekulimeni ngiyabonga
ye siyabonga kakhulu-ke umama lapho kade sixoka laye kwezokulima silethemba lokuthi siyahlangana lawe ngesikhathi esizayo mama sibongele kakhulu
yami ngibongile libe lelangeli
Unkosikazi Sithabiso Masina ufuya inkomo sixoxela esematopo esabelweni 7 South. Uhlandla lapho esihlolisisa khona okwenzakala kwele Melika sixoxa ngokhetho lukamongameli. Incwadi kwezombusazwe umnumzana Dabang Nare uthi kuyajabulisa ukubona indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho eMelika. Uthi kulabanye abancintisa kubandla lamademokrasi abakhanya engani sebekhokhela ekudingweni kwalowo uzancintisana lomnumzana Donald Trump kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2020.
Sibonile ukuthi kube lama-television debates lapho ama-Democrats abazama ukuthi bencedise inani lama-candidates akhankasela ukuthi bebe ngama-candidate eka-president ngomnyaka ozayo 2020. Kukhanya-ke lapha uKamala Harris lo ovele eCalifornia wenze kuhle lapho ku-debate lo wayengu-deputy president uJoe Biden. So ucasangela ukuthi ngomunye laye osenyathezela phambili. Kulabanye nje akade bekhulunywa ngabo uCory Booker ngomunye laye abamkhangeleleyo. Singazi ukuthi abansundu bazamkhangela ukuthi bengupresident ngemva kwalokhu ukuthi upresident Obama waba nguye oqala ukuba onsundu owa ngupresident. Sikhangele njalo ukuthi kuthiwa amanye ama-candidates aselesikhathi aba ku-politics ze-America. Nxa ukhangela uBernie Sanders laye futhi former vice president uJoe Biden bathi sebababa lesikhathi abanye bacabanga ukuthi kumele beke bephumule impitshana. So akwazi ukuthi kuyozala nkomoni kodwa kuzaba kuhle ama-Democrats labo bebe ne-candidate ecacileyo abayihlanganelayo ukuthi kubonakale ukuthi ama-elections ami njani.
Ye, nxa sesikhangela ke kuma-Republicans ungane akula sibilo sephumela egcekeni vezi ukuthi angalwisana lo mnumzana uTrump kwezethela akhethwe phela ukuthi angene kukhetho lolo. Kwenziwa kwini kolo?
Mina ukubona kwami ngibona ngani ama-Republicans kungabe kungabantu abasuthisekayo ngomsebenzi owenziwe ngu-President Trump. Ngabantu abathi undoda lowo kaqhubekile phambili yikho kube le rally yakhe. Usefake islogan wasusa esithi usuka kulesi esithi let's make America great again and khathesi esithi keep America great. So abantu bathi indoda ekhanye lamandla, indoda ekhulumayo, indoda ekhanye isebenza. So akwaziwa njalo ukuthi kuzalwa nkomoni.
Wena ubona njani kodwa kuyahamba njani?
Kwesinye isikhathi bayatsho ukuthi undoda vele ose umongameli oyabe vele ekhona e-ofisini kuba lula ukuthi abantu bekhole ukuthi ingaqhubeka isenza akwenzayo i-culture nje ekhona ukuthi umuntu kwesinye isikhathi engaba lithuba elilodwa uyanikwa ithuba lesivile iqine ithole lesivile beseqedisa engakaphumi.
Umnumzana Dabani Nare yingcwethi kwezombusazwe sixoxela eseBoston kulapha kwele Melika. Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ixolisa uZulu ngokunqotshwa kweqembu leZimbabwe Warriors kumncintiswano weAFCON. Umnumzana Xolisani Gwesela ukhuluma ngodaba lolu.
Silapha e-Egypt Cairo lapho ilizwe lethu ama-Warriors ade edlala kumdlalo we-2019 South Africa Cup of Nations. Akusahambanga njengalokhu sasikukhangelele. Ilizwe lethu lidliwe Democratic Republic of Congo. Sasesiphuma kumdlalo lo. Siyaxolisa kuZulu wonke, siyaxolisa bonke abalandeli bemdlalo wenguqu. Sithi sizaphenduka ekhaya silungise lapho kaphambanisi yakhona. Silethemba ukuthi eminye imidlalo esizayidlala phambili laphana.
UXolisani Gwesela isikhulumeli seZifa.
I have suffered. I have worked so hard for this country before independence, during the war. I worked so hard after independence to make our independence stick. And this man today turns around and he calls me a traitor. Me, a traitor, a man who worked for this country so much. There is no insult to beat this one.
Hlupheke kakhulu. Ngilisebenzele kakhulu leli ilizwe lingakatholi inkululeko langemva kwenkululeko. ayikho inhlamba edlula ukuthi lindoda ingibize ngokuthi ngingumthengisi.
I've never done anything wrong and Robert knows it.
La mazwi ethulwa ngumoya uMqabuko ilizwe lisanda kuthola uzibuse ngemva kokuba oyengumongameli uMnumzane Robert Mugabe emethesa umlando wokuba umthengisi. Ngamazwi alokho esenhliziyweni zembongi uObed Dube futhi Nikisi lo Moketsi Nkomo umntaka naFreddy yangwayo. UObed uthi lobanje sekwedlule iminyaka engamashumi amabili okaMqabuko elele imfa yakhe isesentsha enhliziyweni yakhe.
Kwaba umhlaka 1 Ntulikazi, uRobert Gabriel Mugabe wathula insumansumani yendaba kumabona kude. Umsakazi weRadio Zimbabwe, Isango Radio 2, wadlala ingoma ethi, emoyeni bakithi kuyachisa, emoyeni bakithi kubuhlungu, wathi Zimbabwe, good morning, livuka njani, salibonani, intaba isidilikile emahlabeni ezulu. UJoshua Mqabuko Nyongolo Nkomo, kasekho.
Umokhetsena uthi akufanga nje iqhawe kwafa umthunzi wesizwe.
Intuli zikantulikazi ezaphephetha sagebisa amakhanda zasivula engiqwantwala zathatha umqabuko wesizwe sabensundu zadluba kwawesizwe kwaguga umhlahlandlela owawuhlahla indlela zibe mhlophe kusizukulwane samfulathela ubulawayo isizukulwane sakhe umuzi wamakhosi waphenduka uncwele kwaha olungakhiwayo okwakungamadlelo kwaphenduka amafusi izifula zaphenduka izifudlana.
UObed yena uthi akathandabuza ukuthi aluba umqabuko yaphila mhlawumbe ngabe umungu wezinto wehlukile kulalokhu okukhona.
Isihlangane iminyaka engamathumi amabili wafulathela umhlaba ohlabayo kodwa ngani kusanda kwenzeka. Angazi uhleli lubani udlani wenzani lubani njalo ungaphi ngikhala ngokufa ngazi kwathezwa ngubani.
Le yinto egcizelelwa uMogetsi.
Yabhoka indlala ezweni ezazidlana uboya zakhuza namathambo. Wahamba mdala wethu izwe likazibuse laphenduka elikazwi lakhe kwabusa izwi likazwi lakhe.
Ngokutsho kaObed limqodwe likankomo elithi wahlupheka wadla imbuya ngoluthi elwela inkululeko eZimbabwe.
Wazingela wajimba impunzi wayihlinza wangadla intshontsho ngitsho lesigogo wancitshwa ngitsho lempondo wazingelwa njengempunzi wabizwa ngomthengisi waphephiswa uNkulunkulu wasinda emlonyeni wezingwele ezingwenyama. Awusekho emhlabeni kodwa izenzo zakho zilokhu zisekhona. Wakukhuluma sihleli sikubona imihla lemihla laliphumule emfo kaNyongolo. Ngiyathemba usewunceba indlebe udumiso dabiwa ngokungapha. Ngiyathemba ngelinye ilanga kuza kuba le public holiday ezabiza ngeJoshua Mqabuko Day.
Nomanje bekhona abathi uMqabuko wehluleka laye ukuvusa ilizwe ngesikhathi engumsekeli kamongameli. UMokhetsi uthi mkhulu monakalo odaleke elizweni ngemva kokwedlula kwakhe.
Wasibutha isizwe usaphila wafa sahlakazeka waziqoqa wazivalela usaphila wafa zafohla wafohla wena nkunzi emnyama kwadilika isibaya zagcwala amahlathi ezenkosi yohlanga zaba ngumhlambi kazelusile.
UObed uthi enye yento eyalwiswa ngumuyi esilimaze iZimbabwe okwedlula zonke yikubandlululana ngemihlobo osekwenze kube lokungalingani kuntuthuko yezabelo.
Wawungathandi inkulumo zobandlululo ingubha mazwi lengqopho. Wawungathandi inkulumo ezitshokayo lezixegayo. Wasola igama elithi National United FC ngoba lalilokubandlulula yaguqulwa yaba yiZimbabwe Saints. Wasola igama elithi Matabeleland United ngoba lilokucwasa wayethi igama elithi Highlanders ibhoso ngenkani.
Ye, siyabonga kakhulu ke. Udaba esiletulelwe ke ngothuso ngubhenatisi Nhlapho. Sigqiba lapha ke uhlelo lwethu lwamhlanje kodwa singakasuki sike sithekhangele okade kugokhela lamhlanje. Izifa isixolisile ngokwehlela ama-Warriors. Olivalelisayo ngoKips Dube.
Kanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikunguru 3/2019 makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe.